Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tjona njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 22 kunqabakazi 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba weConstitutional Court uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli namuhla njalo uthi uza kwethula isinqumo sawo ngolwesihlanu. Sizahlolisisa izinqumo ezilakho ukwethulwa ngumthethwandaba phezu kwalolu daba. Abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko bathi bafuna ibizo legcekele ndizamtshina ele Robert Gabriel Mugabe International Airport liguqulwe igama ngoba uMugabe esengumthengisi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthetho ndaba weConstitutional Court namuhla uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa oweMDC Alliance olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli njalo uthi uza kwethula isinqumo sawo ngolwesihlanu. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu daba olukhwezwe ngumnumzana Chamisa lwahlulelwa ngomahluli abayisichiyagalolunye bomthethwandaba oweConstitutional Court bekhokhelwa nguChief Justice Luke Malaba. Elinye lamagqwetha asebenzisana lequla lalawo amela umnumzana Emerson Mnangagwa, umnumzana Paul Mangwana utshele intatheli zindaba ukuba konke kuhamba ngendlela.
Well, the proceedings are going on well, and that's all I can say for now. Otherwise, the matter is called sub judice. You are not allowed to comment what is the matter is going on. I'll be breaching professional ethics. We prepared well for our case. The rest is for the judges.
Kodwa isikhulumeli sikamnumzana Chamisa, uDr. Nkululeko Sibanda, uthi ukhathazekile ngendlela lolu daba oluhamba ngalo. Wengeza ethi ukwaliswa ukuphathisa kwamanye amalunga equla lamagqwetha amela uChamisa avele kwele South Africa kuyabakhathaza ngoba bebikwa bebengakatholi incwadi ezibavumela ukusebenza elizweni ama work permits.
Okunye okusithuphileyo ekuseni lokhu yikuthi amanye amagqwetha kapresident Chamisa akakwanisanga ukuthi angene ekhothi ezimsebenzi wayo, kodwa siliqiniso lokuthi lanxa kunjalo sizasebenza nzima kuze kube lempumelelo. Ukungena bangenile kodwa abalama work permit okutsho ukuthi ngabakwanisa ukukhuluma labo judge. Kodwa kungasenani u-advocate Mpofu wenze umsebenzi wakhe njengenjwayelo and usebenza kahle. Isizathu bathi abanye ethiwa yi-Law Legal Education Council eZimbabwe kayinazisebenzi ezingazitholakali zahamba zakhulelwa zaphumela izweni. Ngalokho kazikho ukuthi zincedise uminister ukuthi anike i-certificate se-legal practice. Kuthiwa kuphuma ababili abaqakathekileyo. Igologo phela sikutshoyo ukuthi umhlaba wangkhona ilizwe langkhona linzima.
Omunye wabancintise kukhetho lokudinga umongameli umnumzana Peter Harry Wilson we-Democratic Opposition Party obesemthethwandaba laye upha umbono wakhe phezu kwendlela udaba lolu oluhamba ngayo.
Ngabe nje ngizathola isikhathi ukuthi ingethuba ngenza ukuthi fa amaphepha ngesikhathi esilelungineyo kwakuza right ukuthi iphikise i-case yangikhona ngezinto ezizakalayo ngesikhathi se-election. Kwakuza tshengisela into zangikhona zaziningi kakhulu. But kuningi kakhulu kathesi thina zange sikwanise ukuthi sivimbele i-case because ukuvimbela i-case ungene yodwa uChamisa. Ngabe uChamisa wabiza thina ngensuku zangikhona ziqalisela kwakuzawungcono sifake amakhanda sonke kwakuzawu into eqondileyo. But kathesi ngesikhathi sangikhona yahluleka wagijima indaba yodwa izinto zangikhona sezimkhathaza kathesi. But ukucina kwangikhona amboni bazakuthiwa uphendulela i-case ukuthi ingene isayidi kaChamisa. Le i-case iyangena isayidi kaMnangagwa because Mnangagwa kathesi usele sanda siphezulu bese sikhathi kungenza amapepa akusayenzi.
Amagqwetha amela uMnangagwa la amela abezek bathi umthethwandaba kumele ulahle lolu daba kanti ke omela uChamisa kanti ke amela uChamisa athi galuphindwe abezeki bamelwa ligqwetha umnumzana Tawanda Kanengoni umnangagwa emelwa nguadvocate Louis Uriri kuthi umnumzana Thabani Mpofu ukhokhela iqula lamagqwetha amela uChamisa ngemva kokuba amagqwetha amele inhlangothi zontathu ephiwe ithuba lokwethula lokho abekade belakho bemela ababamelayo uJustice Luke Malaba wethule ukuba isinqumo phezu kwalolu daba sizokwethulwa ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dini Zulu Macaphulana sambuza ukuthi ubona inkantolo inquma kanjani kulolu daba.
Baba nxa uvela umbusazwe sithethwe izigebenga usubuswa ngabantu abaphethe ingodo abaphethe inkafula kupha abasebenza ngezulu lezandla amajaji lawo lamaparlamentarini labo bonke abantu basebenza besesabela impilo zabo becabanga le kusasa lawo kungavele kuqhuma isibhamu mfowethu ebandla wonke umuntu okhulumayo kumbe ufaka ijudgment kumbe wenza isigwebo kumbe wenzani usenza ekhetha ukuthi usenza kanjani sesabela ukuthi mhlawumbe kusasa engavuke ngekho kumbe abantu abakhe bengavuka bebhujisiwe ngakho khona kuyana nje ukuthi umbuso usezandleni zabantu abaphethe inkafula kupha kusho ukuthi akulaqiniso akulasibindi abaphawula umthetho abangasenza bengayi abanga ukuthi bazakhonjelwa ngamavolovolo la ngamabhombu la esiwa ezweqhuma. Ungabona abantu bebhomba baze babhomba indlele, bebhombe benze bebhomba amadlozi, bebhombe laye umlimi welizwe. Kuyini okusele abangake bakubhombe? Kusho ukuthi sokubusa yena udevuli uLucifer ngokwakhe elizweni elinjalo. Ungabona abantu sebebhomba amathempela, sebebhomba indawo ezihlonitshwayo, indawo zomoya ezinjengendlele. Akusela lutho abangalucweza bengalubhombanga. Ngakho ilizwe lona leli nje lisekubesabeni, lisekuzileni, akulaki ukuphefumula abantu abangakwenza bekhululekile.
Abahluleli abanengi abahluza lolu daba ngabakhethwa ngomnumzana Robert Mka. Sangumongameli siyazi ukubana kwasuka kwaba lokuxabana phakathi kukaMnangagwa laye uMgabe uMnangagwa wasemhluthunela intambo zombuso singabona yini abahluleli laba abakhethwa ngumgabe mhlawumbe bemhlamukela uMnangagwa kulolu daba
akulula baba wami ngobana uMnangagwa uthetho lombuso ekhokhelelwa ngabaphethe isikhali banengi abasebandleni likaMnangagwa abaseqembini lakhe ababethanda uMgabe njalo abalokhu bemthanda kodwa sebegoqa imisila bachaya izilogani bakhuza yena babonga yena kodwa ngaphakathi bebuhlungu labo judge noba bebeyizikhethwa zikaMgabe beyithandwa zikaMgabe bengeke besenze isinqumo esilwa loMnangagwa ngoba nguye ophethe izikhali njalo uphakamisa induku uhlelo lwekhothi olwenziwa ngabaphikisayo kumele ukuthi ngalubizelwe amajaji kwamanye amazwe kweza amajaji asaba-retire bevele e-America bevela e-Germany bevela e-South Africa njalo yona i-international community yabuya yazosupervisa ukuthi le ndaba ekhothi ibanjwa njani kwaba la majaji kwamanye amazwe angesabi lutho yibo abantu akade bezanikeza isinqumo esiphelele eseqiniso laba abangakithi baphakanyisela induku emakhanda lehloka entanyeni ukho abangakwenza okungaxhopha uhulumende kaMnangagwa kwakathesi eZimbabwe kathesi sikhuluma ngokubusa ibutho ngakho nxa kubusa ibutho vele amakhodi kumele ukuthi ngakho awahlali lokwenziwa ekhodi ukudlala kuyamele bavumelane lalokho okufunwa libutho kumbe bazimisele ukuthi bangene emagodini into engayitsho ngamafijane la.
Umnumzana Dini Zulu Macaphulana yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekwele South Africa. Kesi buyele kancane emuva sihlolisise okwenzakeleyo okubangele ukuthi uChamisa aphikise impumela yokhetho enkantolo. Ubathabile Masuku uyalandisa.
Selokhe ibandla le-MDC laqala ukuncintisa ekhethweni ngomnyaka ka-2000 kuhlala njalo nje kulokuphikisana lokudonselana ngenxa yompumela yokhetho. Laloba kunjalo lokhu ngokwakuqala idale laphezulu ele Constitutional Court lisahlulela udaba olufana lalolu. Umnumzana Nkosi Khona Ncube uthi ilizwe lifike kuleli zinga ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo ngendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo kuhlanganisa imbono yabo eyokuthi bayaqilwa ekhethweni.
Ilizwe selifike kusibanga esilapha esesikuso ngenxa yokungasuthiseki kwamabandla aphikisayo la ngendlela ukhetho oluphathwa ngayo inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. Izeki yona isilembali yokuthi ukhetho vele ayiluphathi ngendlela efaneleyo. Yikho kubangela ukuthi kube lalokhu lale ingxabano ebakhona.
Umongameli Emerson Mnangagwa okhokhela ibandla lezanu PF kanye labalandeli bebandla lakhe bathi okwenziwa nguChamisa akulasekelo, bethi njalo kumele amukele ukuthi wanqotshwa. Uncube wengeze ethi kukhangelelwe impumela ehlukeneyo ikakhulu ngezizathu zokuthi iZimbabwe Electoral Commission iyavuma ukuthi yaphambanisa ngokwehluleka ukuhlolisisa impumela yokhetho, okutsho ukuthi udaba lukaChamisa luqotho njalo lulosekelo lobufakazi.
Umongameli webandla lezanu PF Emerson Mnangagwa abasekeli bakhe labanye abantu bathi ukuphikisa okwenziwa ngumnumzana Chamisa ephikisa impumelelo yokhetho kumele avume ukuthi wanqotshwa kulolu khetho ngumnumzana Mnangagwa. Kodwa njalo nxa singakhangela ukuthi inhlanganiso yeZimbabwe Electoral Commission ngokwayo sivumile ukuthi yena aphambanisa, ukuthi ukuthi indaba kamnumzana Chamisa ingabe ilasi sisindo njoba loba bona bengabe sithi hayi indaba kaChamisa kazange ihlolisise kuhle, kodwa ke singakhangelisisa kuhle ngalobu ufakazi obunye sobuthutsha lapha lalaphana lokuthi izekhona sivumile ukuthi yaphambanisa kusho ukuthi yena ingabe elayo indaba yokuthi ehambe ephikisa ngayo.
Omunye njalo olwela amalungelo oluntu umnumzana Matthew Sibanda uthi laloba izikhalazo lezifiso zikaChamisa zicaca ukuthi ufuna ukuthi idale lithi wanqoba, idale leConstitutional Court lilamandla ukuthi lithi ukhetho luphindwe.
I-Constitutional Court ilamandla ukuthi ukhetho lwenziwe kutsha kungakhathalekile ukuthi uChamisa ufuna ukuthi kuthiwe nguye owanqobayo, ngoba lokhu kuyabe kuyikubona kufanele kwama judges lawa ahleziyo ku-Supreme Court. Yiyo impumela, ngenye yempumela ezingaphuma lapha.
Usikhwica Mfundo Welshman Ncube ongumkhokheli we-MDC njalo elilunga le-MDC Alliance uthi laloba bengasuthiseki ngendlela iZEC eqhuba ngayo ukhetho kanye lokutshengisa kwayo ukuthi isekela ibandla elilodwa, nxa idale lingakhipha isinqumo sokuthi ukhetho lwenziwe kakutsha akula abangenelisa ukukwenza ngaphandle kokuthi bamukele ukuthi iZEC izakhangela ukuqhutshwa kokhetho lolu. Uthe njalo ngenxa yokuthi ilizwe aliladale lephalamende okwamanje akulamthetho ongenelisa ukuguqulwa ongenza ukuthi iZEC iqondiswe phakathi kwenyanga ezimbili okuyabe kumele ukhetho luqhutshwe ngazo. Kodwa uSibanda uthi idale leConstitutional Court lilamandla ukuthi lenze iZEC ihlolisiswe okuzwayo indlela ezaqhuba ngayo ukhetho nxa sokumele luphindwe.
Singakhayela njalo iConstitutional Court yona ilawo njalo amandla ukuthi ikhangelisise ukuthi iZEC izasebenza kanjani nxa kungathiwa ukhetho luphindwe. Njengoba kuyabe kuyibaba bequmile njalo kuyilo ingathi idale liphezulu elizweni balawo amandla ukuthi bebone kumbe benze sobala ukuthi ukhetho khathe siluqhutshwa ngendlela iyabe ihlukile, njalo bebone ukuthi yonke imithetho kumbe zonke iziqondiso ziyalandelwa ngabezekhe.
Unkosikazi Cynthia Nxumalo uthi umgcini sihlalo kanye lamanye amakhomishina awezekhe ayenelisa ukukhitshwa ezihlalweni zabo ngenxa kokuhlala kwedale elithiwa yi-tribunal elingahlolisisa ukuthi abantu laba abaqhubi umsebenzi wabo ngendlela eqotho.
Idale lilakho ukuthi bonke abasaphethe izihlalo zokuba ngamakhomishina awezekhe bachiye izikhundla zabo ngemva kokwenziwa kwedale lokuhlolisisa ukuthi imisebenzi ngabayenzi ngendlela. Ukwenza kwamakhomishina la kusuke kwangasuthisisi njengoba sibonile emalangeni la adlulileyo ukuba imisebenzi yabo ngempela kabazange bayenze ngale ndlela esuthisayo. Ngakho ke lokho kungenza ukuba ikhomishina le ebikhangele ngokucubungula ukuphathwa kwalo msebenzi wokhetho ibakhiphe ezihlalweni zabo ngoba kungasuthisi.
Idale le Constitutional Court yilo idale eliphezulu ukwedlula amanye wonke elizweni leZimbabwe okutsho ukuthi isinqumo esiyabe sikhitshwe lidale leli asingeke saphikiswa kwelinye idale. Ukuphikiswa okwenziwa nguChamisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe kubalulekile kakhulu elizweni njalo idale leli likhangelelwe ukuqeda ukwahlulela udaba lolu masinya. Iningi likaZulu likhangelele impumela yokhetho lolu njalo alihlalisekanga ngenxa yodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Izakhamizi zeHarare zithi umthethwandaba kumele uluphathe ngobunono obukhulu lolu daba ukuze kungabi lokuxabana elizweni. UGibson Bebe uyalandisa.
Lo ngumbono oveze ngabantu abanengi eHarare namhlanje bemelele ukuhlaziywa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli okwenziwa ngabomanyana wabandla ophikisayo oMDC Alliance imthethandaba yeConstitutional Court. Umnumzana Khonzani Masilela yena uthe umthethandaba kumele uphume lesinqumo esizaletha ingqubekela phambili elizweni.
Akwandanga ukuthi izehlakalo ezinje zenzeke kodwa uma sezithe zenzeka kuyadingeka ukuthi idale lomthethandaba litshengisele ukungcweti balo ngokuthatha isinqumo esifaneleyo kungakhathalekile ukuthi ubona bengabe bethandani. Lokhu kwenza abantu bamanyane bafune ukuthi basebenze lalokho okukhona.
Umnomzana othandlovu isakamusi Harare yena uthi ngendlela okwenzakala ngayo kungathatha isikhathi eside lolu daba lungakahlulelwa laloba nje umthethandaba usiyaze ukuthi udaba lolu luza kwehlulelwa ngolwesihlanu.
Mina ngokubona kwami ukuthi indaba lezo zekhotha ngithi zizathatha isikhathi vele kade sekusaqalisa so kuzathatha isikhathi eside ngoba vele iy'ndaba zamakhothi lezi ziyadonsa isikhathi eside so ukuthi kuzaphuma njani vele akukacaci. Sisalindile ukuthi kungizwa izinhlangothi zombili then nxa sebekukhulunywa labezeki kulapho ke siza esesingazwa khona kahle ukuthi indaba iya ngaphi.
Umnumzana Romeo Malunga yena uthi akalathemba labahlulela lolu daba.
Ngokubona kwami I think indlela labo judge kade bebuza ngayo uChomlwana orepresent uChamisa abebe hasho ukudlula urespondent lwana uChomlwana kade sekhuluma lo uriri umbotwa nguriri abebe hasho bebe lwana uChomlwana bebembuza bebemhlaba mpela be ayi and they were looking lost yabona bebe abonala ngani ngabantu aba lost ojudge labana during incident leyana uloya kaChamisa ekhuluma but after that break besokuyikho lokho nje khonokuyani uthi yabona nje ukuthi vele ngabantu abaleside laba.
Omunye njalo owenza izifundo zokuba ligqwetha umnumzana Eric Ntini uthi indlela umthethandaba oyenza ngayo kumgceke ukuthi weyamele endabeni ezingaziswa ngabaningi.
Okwamanje sikhangele udaba le-Constitutional Court ehleziyo into esingasithokozanga ngayo ukuthi kukhanya abameli abeZANU-PF badinga bona ukuthi babaleke edabeni lwama-numbers abantu abavotayo baqinise ngendaba yokuthi kuthiwa amaphepha e-MDC azange alethwe ekhothi ngesikhathi esiyiso. Njalo sibona ukuthi kungenxa yokuthi bayenza lokhu indlela yokuzama ukuba
umthethandaba uqale ukuhlaziya lolu daba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli olukhezwe ngumkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo oMDC Alliance. Kusenjalo umthethandaba wazise ukuthi udaba lolu luzaphumela impumela yalo ngolwesihlanu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Kobulawayo khona izakhamizi ziveze imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ngesikhathi idale le-Constitutional Court liqale ukuhlala lamhlanje lihluza udaba lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli ubulawayo uthi kuye akula mehluko isinqumo esizaphuma. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla uthi kobulawayo akukhanyi ukuthi kulodaba olumqoka olusedale eHarare.
Kunodle tshwane lwesibuzwe eHarare ngisubone eHarare ngale concerning umumona ngokwawo ebantwini. Beni kuphithizela khona ngale ngapha kobulawayo akula lutho kuyafanana nje lesibuzwe zonke esiphila kuzo. Neni kulo ama-proceedings la yenzakalayo lawo eHarare. Mhlawumbe kulendlela zakhona kodwa ke sibone ngazani ujaji yena ngokwakhe uMalaba usesiba nguye ugqwetha welinye ibandla ngoba nasengiyobuza kakhulu ngaphenda ngokuthele bengurefuri ezwe uthi zeki izakhuphani kumbe ngapha lakho ku-first responded kuzaphumani bayakhuluma besithi bezidefender.
Unkosikazi Charity Mpofu uthi impumela ye-Constitutional Court izabacunula kunganqoba ibandla elibusayo.
Hey dina sizakufa nxa ungadwizani uwinile ngoba sesithwele nzima abantu abethu badubeka baswele imisebenzi baswele konke i-government yalapha ilandaba lapho siyahlupheka kakhulu ukuthi uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi asibone into leyi hayizani nje sesidinga ngathi uwinile kutsho ukuthi sesifile for the next 5 years siyabe sifile ngoba labanye so sizalandelelwa sibulawa esingakwaziyo ngoba vele umhlaba wonke usubona ukuthi khona there's no rule of law eZimbabwe ngoba nxa abantu bengasukuma bayeduvula abantu abangalambhobho bachoni bona beyiba bamele baba protect.
Osakhulayo wakobulawayo uMandla Ncube yena uthi isinqumo esiza kwethulwa lidale le-Constitutional Court akaboni siletha inguquko.
Udaba lolu oluse-Constitutional Court yiprocess kuphele yeprocedure yokwenzakala. Abantu laba badlala ngengqondo zabantu. Abantu balambile, abantu bakhangelele iway forward ukuthi abantu bephike ngokuthi abantu abalutshwana bafuna ukuthi besuthise izisu zabo. Lokhu kuyabambelela yikuncindezela abantu. Kodwa iqiniso elikhona ngodaba lolu yokuthi vele ungathi mhla ka 14 November sasibona amatanki egcwele phandle. Abantu umuntu ekudise uyisindlovu yakhe wona ubususithi lami ngiyayifuna leyo ndlovu nxa bona kwabekade vele bekufuna kanti wayebengayiwisanga yena indlovu yangkhona wayebona bengazikhuphela ngomgabo wangkhona abantu sesidiniwe 38 years nothing wonke amaphathi izani yabakhona MDC yabakhona nothing abantu bayafa abantu babulawa zindlala lokhu kwe-constitutional code kudlala ngengqondo zabantu kabayekele lokho okwenzileyo sihambe simove forward sibone njengelizwe.
Umethuseli Ndlovu uvumelane loNcube ethi akulandlela okungathiwa ibandla le-MDC Alliance selinqobile edale.
Udaba lwe-Concord, this is just a process. Le yindlela nje ukuthi kufuze kwenziwe. But impumela vele siyaziwa ukuthi akulandlela abengathi i-MDC siwinile ama-election e-court. Two, these judges wafanana laye uchairman uphi wezek they are appointed by the president they are the same person there is no way akulandlela mangathi uchairman sasewinile court lapha yiprocedure nje eyenziwayo.
Umnumzana Ngqobani Dube isakhamuzi sakobulawayo yena ube lensolo ebanzi kumongameli we-MDC Alliance ngobudlelwano bakhe lowayengumongameli uRobert Mugabe.
Nandesimanga sokuthi uNelson Chamisa uchitha isikhathi selizwe iJohnny siyahaya amaloya kwamanye amazwe ukuthi imali yakhona ngabe ithatha ngaphi ngobani vele abamnika imali enaleyo ukuthi ehaya amanye amaloya kanti khonapha la khosila amaloya wayehluleka ukufaka ama-election observers lama-election agent ukuthi emkhangelele ukhetho ukuthi luhamba njani vele yena lo ngumbani omnika imali yokwenza njalo kungabe kungumgaba yabe lokho emnika imali.
Udaba lokuphikisa impumela yokhetho edale le-Concord libukelwe umhlaba jikelele. Liphuma kumabonakude womsakazo owe-ZBC okubangele ukuba luqala ekuseni ngehola lechumi iningi labantu beselithenhlo amehlo kumabonakude belalele ukuba umahluleli uMalaba uqhuba kanjani. Iningi lamagqwetha akobulawayo bathi kunzima ukukhuluma ngodaba olusedale. Ubulawayo ubethule kodwa amapholisa ebefake inkonxa ezivala indlela emigwaqweni emikhulu yakobulawayo kodwa bengamisi izimota. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku live talk lamhlanje sikhangela ukuthethwa kodaba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli Donald Trump wakwele Melika uthi kulusizi ukuthi umthethwandaba welizwe lakhe ufumane owayengumncedisi wakhe ngesikhathi ekhankasela ukhetho, umnumzana Paul Manafort elamacala amaningi ekade ewetheswa. Sokufe izizalwane zeZimbabwe eziyisishiyagalolunye kuyona le inyanga kuphela ngokuqaleka zingagulanga kwele Bhilithane. Kubika intathelizindaba yethu uEzra Chisaspanda.
Udubo lokuqaleka abantu bahle bafele khonapho lukhanya selubhahile kuzizalwane zeZimbabwe ehlala eNgilandi. Abantu sebedidane ingqondo ukuthi kungani abantu besiwa besifa kangaka kulezi nsuku. Iningi labafayo batholakala ukuthi bebesebenza kakhulu bengaphumuli. Umnumzana Sibusiso Ncube ngesinye sezizalwane zeZimbabwe ebesisembuthanweni wemfa eNorwich.
Kunjenjena lami ngijiwe ngumngani wami asisemsebenzini, uhambe esiyasebenza. Wafika phambi kwepatient sibili wakolapsa. Ubunzima bangkhona ukuthi unkosazi wakhe usekhaya.
Unkosazana Ngrivan Ndlovu ngomunye obesebenza engaphumule othi le ngeyinye engaba yimbangela yalolu hlupho.
Ngithanda ukusebenza ngisuke from a night shift ngiye ku day shift enxayengile agency plus permanent job. I did that even ngilo mntwana omncane. I used to work hard ngelasikhathi sokuphumula, but ngabona ukuthi lokhu kuzangihlupha.
Umnumzana Bernard Nyoni ngomunye ophose waya kogoqonyawo ngokusebenza kakhulu engaphumuli.
Ngizosenginga lapha ngingashaya ngitoti ngezisebenzi ngingikhavikhavi sokuyizinto lapha kuyizikwerede okuyinto kwangithatha mani. Ngathi ngigijima siya kudokotela, udokotela wathi no, vele funa ukumvalela, wathi overworking, akuhlale phansi uzabulawa ngumsebenzi, imali ayipheli kuphela wena.
Izibhedlela lokubona odokotela akubhadaliswa kwele Bhrithani, kodwa iningi alihambi ukuyahlolwa ukuze bazivikele kweminye imikhuhlane. Ugogo uMasithole uyabacebisa.
Abantu abafunde ukuya kubodokotela ngoba okubulala abantu kuningi. Umuntu uyenela ukuba ubonakala ijwabu lakhe lincwaba ngaphandle, kodwa elemikhuhlane eminingi enjenge high blood pressure, i-high cholesterol kumbe okunye okunjalo.
Ukusebenza njengobabhemi ungazi ngesimo sakho kwezempilo kuyingozi. Udokotela John Ndebele ugcizelela ngobubi bokusebenza umuntu engaphumuli.
Sithola iningi labo imizimba yabo iyabe ikhathele ngokusebenza kakhulu, okwenza babe le-stress bese kubenza batshawe yi-stroke or babe le-heart failure. Abasebenzayo kumele bazicabangele ngempila kahle yabo, babe le-balanced food diet njalo bandise ama-exercise.
Izizalwane zeZimbabwe zisebenza emini lebusuku eBrithani ngoba zifuna imali yokubhadala irenti labehlala khona lendleko zabo, kukanti kumele zithumele njalo ihlobo labemuli ekhaya. Abanye bakhona abayidla leyo mali kuchapa bengazi ukuthi isetshenzwa njani. Konke lokhu kwenza basebenze gadalala njalo bengazi ukuthi bengabe belezifo abangazaziyo busuke kwenze baqaleke bahle bafele khonapho bengagulanga. Ngimele iStudio 7, igama lami ngu-Ezra Chisaspanda.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-Constitutional Court namuhla uhluze udaba lukamnumzana Nelson Chamisa olokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, njalo uthi uzakwethula isinqumo sawo kulolu daba ngolwesihlanu. kwanele mthwakazo muhle likhumbule luyalandela uhlelo lwe live talk matukanduna abafupatila lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa yenau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe